ukakata wakalizi mwa abu akitwa ama kaji wakutu unaketwa makazi tetige yuo ahaba pabili se kankasa katezu kankasa na hai use unahuku avikono ya ngati wame wikono kujo use zye pate vikono
senza umonga beli ema sa umnanga fesiti avantu yeskaba yeskaba beluni se ama structures ingata we ngobla we kuna wako atoni lenye
hai ukina ngiyakuthanda ukumbe awiki kodwa ke siyenza lokho kumele kwenziwe lokho kumele kwenziwe sizabona sokufika wena ama election ukuthi aqinile ngombangcinanga njalo sokuphuma khona sibili ukuncintisana okupheleleyo okwama election ngakho ngokunjalo ungazinto lezi zisaba njalo
abantu bayakhonona ukuthi hayi impilo yilokho esiba lukhulu kwezomnotho ibona ingani ibandla lezano p f lizanqoba yini kukhetho luza sesikhangela isimo somnotho welizwe
lokho kumele umuntu ayebaphostoli abaprofeti ungakuwazi ukuthi kuyahamba kuthini sikubona sokwenzakele kuphela izanusezihlezitshele ukuthi hhayi mina yalala ngesisu laba bawina laba bakhokhe lokho kunzima ekukhulume ngoba abantu phela bakhulumi bona ukuthi bafuna ukuya ngaphi nanxa sokuvota bakhulumi ukuthi bavotela bani ibona sokuphuma ama-results kuphela
mhlawumbe impawu ziyabonisa ukuthi hhayi umuntu nxase abanye besithi uyohluleka ukubusa kutho ukuthi sebezamkhupha esihlaleni sebevotela abantu ngoba siyabona khona amanye amabandla njengabo-citizens coalition for change labo-m d c
yikho phela ngithi mina lokho sikubona sokwenzakele akithi bonke bangena epolisini abantu bakhethe kodwa umuntu angakutshela ukuthi mina nginje even egqoke i-uniform yezanu noma ye-CCC angakutshela ukuthi uyavota kuyavotela bani ngoba kusenhlizweni yakhe angabe egqoke i-uniform etshengisa abantu ukuthi mina ngiyilokho kanti ayisilo ngoba enhlizweni yakhe ayisikho lokho so kubonakala kuphela sokuze kwakuphendela lokho watshengisa ukuthi onguye onqobileyo mbani kodwa kanti abantu sekade sithi bakwisilabo kanti sokwehlule ngaphi enqwenda hayi CCC batsho njalo ukuthi kade sibiza abantu umarandi kugcwale ukuthi phambi kanti sesehluleke ngani sonke asazi lutho labo lathi asazi